abaningi bathi nxa izimali ezivela kwamabhizimusi aseChina sizanceda ukuthuthukisa ilizwe kazibuye, kodwa kumele kuhlolwe izivumelwano lezi ukuze zingabulali ilizwe ngokulishiya selisezikweledeni ezingabhadakekiyo. Osakhulayo uSilethemba Bhebhe uthe kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya segijima esiyadinga imali eChina, yena engelamaviki ethule amabizo abekwele China amaningi abaphumise imali eZimbabwe kungekho emthethweni.
Akulasikhanga ngeside, akula maviki amathathu adlileyo besikhangelene le list ayikhiphayo futhi yena uMnangagwa esithi amaChina atshontsha imali lokuthini thini. Namhla futhi ngiyogijimele kuwamachina angikhona ukuyosayina ama-deals angikhona. Akula reality ukuthi angakholeka ukuthi kule nto esizabenefitha kiyo. Otherwise ekukhanyeni kwangikhona nje kutshontsha futhi imali, kukhona asebekukhangelele emalini zangikhona zenizo. Akula dileli khona yinje indlela yokutshontsha imali futhi.
Umnumzana Kenneth Nkomo uthe izivumelwano lezi zilungile sibili, kodwa ufisa ukuthi inotho le ezaba khona bencedane laba amaChina ikhanye kuzulu wonke, hatshi okwakusenziwa ngoye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Izivumelwano zenotho phakathi kwelizwe leZimbabwe leChina sizamukele kakhulu, njengoba silethemba lokuthi zizoletha usekelo kumakampani amaningi aweZimbabwe adinga usekelo lwemali ukuba ama-industrial eqalise ukusebenza. Kodwa sikhangelele ukuthi kungabi ludaba oluphelayo ekukhulumeni kuphela, sikhangelele ukuba kutshintshe inotho yeZimbabwe, hhayi okwenzakala phakathi komongameli uMugabe loJinping ngo-2015 lapho abavumelana izivumelwano zenotho ezifanana nalezi, kodwa kufika namuhla akula lutho selike lwayenzakala.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe uMnangagwa selezivumelwano eziningi kakhulu athi zizathuthukisa umnotho welizwe kusukela lapho egcotshwa ukuba ngumongameli, kodwa inguquko olethwa yilezi kayikabonakali. Akubonayo uthi uMnangagwa akadingi imali yokuthuthukisa umnotho welizwe kuphela, kodwa loncedo lokuqhuba ukhetho lolonyaka ukuze iZANU-PF inqobe.
Yinto okwenziwa nguPresident Mnangagwa kathesi lokhu kuyafana lokho okusenziwa ngomgabe, ngoba ukuhamba nje esiyasayina amaphepha angatsho lutho kasuze ebethi imali elizweni lapha eZimbabwe. Siyabona ukuthi kusukela kuDisemba esayina amaphepha amaningi kakhulu, usayina amaphepha amaningi kakhulu, kodwa lakathesi imali emabhanga kulokhu kungela singakakhangela izinto zilokho zisimakali kumkhono welizwe. Kodwa sikwazi ukuthi uMnangagwa kahambelanga ukuyenza okwezimali eChina. Siyambona uhambele khona ngale ukuthi edinga usekelo lwemali eChina lokuthi bebelapha benze irespons ukhetho lwabo bewine njengeZANU-PF.
UThembani Dube laye uthi izivumelwano lezi azintshintshi iZimbabwe njengoba kwakuvele kukhona ngezikhathi zikaMugabe.
Into yamamega deals kasonto esiyiqalisa izolo siyiqalise lo Mugabe esasekhona esikhundleni. So ukuthi whether yinto emqoka kumbe yinto ezaphungufa nje ifadalali njengokuthi kwenzeke njani ngesikhathi sikaMugabe kasikwazi. Kodwa ngingazi ukuthi ngoba lokhe kulamamega deals esawasayinayo uMugabe esasekhona, what happened to them? Asikwazi lanamuhla. And whether sokungathola ukuthi khona mhlawumbe leyi izindlela nje yokudinga i-political mileage. Ama-mega deals asayinayo azabhadalwa njani kumbe azabhadalwa ngubani? Ngoba those are the details angekhoyo, ama-details esiwadingayo.
Uhulumende ubikwa elubalane izivumelwano lamakhampani akwele China alungisa imitshina yokwemba emigodini lokulima azazotshala imali engangezigidi ezingamakhulu amahlanu amadola 500 million eZimbabwe. Abakhonona ngalezi zivumelwano bathi ababoni ukuthi uMnangagwa zizaletha inguquko, nanku ezaziswa ngaye ngumongameli uRobert Mugabe aziphumelelanga. Umnumzana Mnangagwa okwakhathesi useChina lapho anxuswe ngomunye wakhe walelo lizwe umongameli Xi Jinping okwamalanga amahlanu bexoxa ngendlela amazwe abo angancedana ukuthuthukisa lokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana nezomnotho. Ngimele e-27 umseHarare, Nikisonpepe.